lingali tshona njani izulu kandaba ngiyalambulela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi asithembile mlotshwa onguye u chief whip wedale elimqoka ele senate njalo elilunga lamakomiti edale lephalamende ambalwa lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya indaba eziphathelane labo mama abazithweleyo nqa besiya ezibhedlela. Linjani ma?
Sikhona kanti kunjani wena?
Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udubo lo?
Udubo lo lukhona kakhulu kubomama Chris and kuke kwathi ngesikhathi se-inclusive government uDr. Madorera wathi akusethwe aside fund engange 1 million yokuthi ibhadalele abantu ababelethayo ezibhedlela ngenxa yokuthi ukubeletha kwabomama kumbe ukwenza abantwana kwabomama kuyi-national duty ngokukhangela kwethu ngoba nxa singama ukwenza abantwana belilizwe liyakuma sisi. So kodwa ke na ukuthi abamama beloke besifa kuyelokho kucelwa ukuthi akukhangele kuloko kucelisa kukhangele kuyatshengisa ukuthi obaba abakayibonisi sokuhle lijuti yabomama abayenzayo.
Siyasizwe njalo ngezinye indubo ezifana lokubana omama bengabeletha bayalelwe ukuphuma isibhedlela ngoba bengabhadalanga imali. Ungasitshela ukuthi ubona njani udubo lona?
Kodwa ukubeletha Chris ukuthi ubelethe yikho abadala besithi babe labakubona ukuthi fanele ukuthi amhlophe xa usiyakhulumisa umuntu oqeda ukubeletha ukuthi amhlophe ngoba kanengi vele umuntu uyafa ebeletha ngenye yesikhathi lapho obona khona ukuthi nxa usiyangena khona endlini yokubeletha enye uyawuphumi. So-ke ukuthi uthi usuqede lapho usuphume lapho wathiwa amhlophe ususiyabothela ukuthi usuqeda ukubeletha ngenxa yokuthi awulamali yokubhadala kuyikuhlukuluza okukhulu kabi kubomama.
Ke sithathe ikhefu kancane. Lamhlanje kuhlelo lwethu silo nkosikazi Sithembile Mlotshwa ongu chief whip wedale lephalamende engowebandla leMDCT manje njengomunye wabakhokheli bezombusazwe lithatha amanyathelo bani ukuze lenqabele loludu
indaba zabomama kakhulu ngifuna khona ukuthi omama basephalamende iwomen caucus isukume kakhulu ikhulume ngakho kakhulu omama bonke basukume bakhulume ngoba kuyinsalakatha yomsebenzi okukhona and bezinsuku kuphela iviki omama ku-House of Assembly i-gender committee u-chair kade ngimlalele nje ekhuluma kakhulu uNyamdinga and babasekela abanye omama and silokho sizakhuluma ngakho kakhulu ngoba njengoba usizwa sithi mina ngesikhathi se-inclusive government uDr. Madorera esasengumminista kwakungani kuthiwa kuzaba le fundi ezasethwa aside eyiyo ezakwenza ukuthi ibe yiyo kwanisa ukuthi ibhadalele omama ababethi kuze mabaabi lo dubo lokuthi kwesinye isikhathi phela leso sisu uyabuusithethe ungazange waplana ungazimiselanga ukuthi yena na sengifuna ukuthi kubethe kusiba njeba usibona nje sokwenzakele ngibona ngani futhi kuvele kuyikwenza kwankulunkulu ukuthi kwenzakale ama-results angikhona kubekho kunokuthi kwesikhathi uzibonise uzithwele then uvele nawo uphakathi kwakunye ubuzima obukhona abantwana bafuna isikufisi kufuneka nto ogula lokwane so-ke lokho sizakhuluma ngakho futhi njenge-women caucus ukuthi omama abakwenzi ukuthi abelethe mahara ngoba kathi sicelelani kangaka lokho sicela kubani kanti ngoba ukuzalo kusukunikwa unkulunkulu.
Manje lona lolu udaba lokubana omama bengabhadale ababelethayo solufike ngapi sekulesikhathi sisizwa likhuluma ngalo?
Ye izinto azenzakali ngelanga elilodwa kanti but besifisa ukuthi indaba le sikhulume ngayo kakhulu lo minister Mtshinkulu ukuthi akakathi naye ku-cabinet akathi ibe ku-top shelf ibe i-priority ibe yindaba ekhulu iqedwa ukuthi sokusenzakala lokhu khathesi ngayo ngoba ambona ukuthi khangela khathesi imali ziningi siyazibona ezidliwa ngabantu ngobudlwangudlwangu ekade zidliwa ngabantu kuma-companies ngobudlwangudlwangu so kutho ukuthi imali zokuthi abomama babhadalelwe vele kahle kahle kaziswelakalanga.
Hayi kuzwakala isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyo. Ungavaleli sabalalela.
Ngiyabonga kakhulu, ngisale kuthi balalela.
Hayi lathi sibongele, ubelelanga elihle.
Ngiyabonga kanti.